Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulongo lesithathu mhlaka 31 kuzivandlela 2018 nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sikhangelele ukubana abe ngumuntu ozakuba leqiniso, abe ngumuntu ozakuba le-transparency emsebenzini wakhe, ngoba kuma-elections adlulileyo besiba le-problem eyama-commissioners akade sengathi angxekane nezanu-P F.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho isenesihlalo omutsha ngemva kokusuka kuka-Justice Rita Makarao kulesi sikhundla ngompalakazi.
So for us it's a breakthrough that at least we have managed to advocate for some people bakakwanisa kwana ma birth certificate and ma national
identity. Okusijabulisayo thina yikuba sanelise ukubamela laba bantu banelisa ukusithatha lezo ncwadi ezifunakalayo ukubalisa ezokuzalwa nezithuba. Thina sifuna umuntu wonke aphathe ukhetho oluzayo.
Izakhamizi zeHopley leSouth Lee Park eHarare sezenelisile ukubhalisela ukuvota ngemva kokungenela kwekomishini yamalungelo iZimbabwe Human Rights Commission. Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uthi sokuzaba nemigoqo emthethweni ovumela abokuza ukuthuthela eMelika lapho esethula umbiko wakhe oqakathekileyo izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho isilomgcini sihlalo omutsha ngemva kokusuka kuka-Justice Rita Makarao kulesi sikhundla ngompalakazi. Umahluli wedale le-High Court uJustice Priscilla Chikumba nguye osekhokhela iZimbabwe Electoral Commission. Umabhalane osebenzela e-ofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa uMnumzana Mishek Spanda uthi uJustice Chikumba uzafungiswa ukuqala umsebenzi ekuseni kusasa. UChikumba wazakala kakhulu ngokuvumela ukutshengisela kwamabandla aphikisayo akumanyano weNERA ngomnyaka ka-2016. Isinqumo lesi sachothozwa kakhulu ngumnumzana Robert Mugabe esangumongameli. Nyakenye uthe edinga umsebenzi wokuba ngumahluleli weSupreme Court kwaba lo somabhizimusi owamedesa icala lokudinga ukufumbathiswa inkulungwane ezingama chumi amabili. Aba mabandla aphikisayo bona bathi uChikumba kumele aqhube umsebenzi wakhe kuhle engathathi hlangothi. Sixhume umsekeli wesikhulumeli seMTC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube, umnumzana Mbuso Siyiso.
Sikhangelele ukubana abe ngumuntu ozakuba leqiniso, abe ngumuntu ozakuba le-transparency emsebenzini wakhe, ngoba kuma-elections adlulileyo besiba le-problem eyama-commissioners akade engathi angxekane nezanu-P F. Kusifaka esibangeni sokuthi sibe le-disadvantage eyokuthi sigcina sesiluza ama-elections ngodaba oludumileyo nje okuthiwa i-rigging.
Ukukhethwa kuka-Justice Makarao sabona kusamukelwa ngabanye benu kumabandla aphikisayo, kodwa lazo kuphikisa sokule lisithi usetshenziswa yiZANU-P F. UJustice Chikumba libona esiba ngumuntu ozimeleyo yini?
Ikuthi ukuthemba ibandla elikhokhelayo liku-government njengeZANU-P F kusuka kube nzima kakhulu. Njengoba usitsho nje ukuthi saqalisa uRita Makarawa simthemba, kodwa ngiyakhumbula nje uRita Makarawa engena kulesiyana isikhathi sasivele singabantu ababe sithi sifuna ukuthi amabandla wonke akuthi i-NU abe lama-representatives abo, kube lokubhalansa okuthize okuphosa kube nesilinganiso se-COPAC whereby silama co-chairs. Unfortunately, sayenza abalanga kulokhu zini kuzeke. Kwathina sokungena umama uRita Makarawa owathina esisenza ubungilimbani bezamphesa.
Umnumzana Mbuso Siso ngumsekeli wesikhulumeli seMDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube. Siphinde saxhuma njalo umsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Sonke siyazi ukuthi kuleli lizwe kakula muntu ongena abe ngujaji emakhosi aseZimbabwe nxa engasebenzeli izanupiyefu. Njalo sonke siyazi ukuthi uZulu waseZimbabwe wayesethe khona yena isifiso sabo ukuthi kudinga utshala imali wezekhi abantu kabafake ama-CV. Ama-CV lawa akhangele ngezulu banelise ukuthi babuzwe imibuzo laba bantu abakhuluma ngotshala imali ukwenzela ukuthi sidinge umuntu ongabambi uhlangothi nethi ngelezanu kumbe ngele-MDC kumbe ngelayiphi iparty. Sifuna thina umuntu ozasebenzela uZulu ayikhona ukuthi enze umsebenzi ngokuthi abekheliwe izami ukuthi yenzeke.
Njengoba sekhethiwe sengenile kulesi sikhundla uChigumba, kuyini elingamxwayisa ngakho?
Kabe kwazi ukuthi kasebenzeli izami, usebenzela abantwana baseZimbabwe, kalandele imithetho ekhona njalo alandele izifiso zikaZulu. UZulu hlaba umkhosi ngokhetho lelisiyakilo ngoba uZulu uthi khona kule migoqo kumele itshintshe ukwenzela ukuthi siphume lokhetho oluzavuma umhlaba jikelele. So nxayenjene ngesisini leyana bahlazithele ukuthi usebenzela uZulu ngoba ngehluleka ukusebenzela uZulu uzawuhlaba umkhosi sitshengisa ukuthi sehlulekile usesebenzela izandla.
UNkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli seMDCT. Izakhamizi zeHopelele Southlea Park eHarare ebezisehluleka ukubhalisela ukuvota ngenxa yezizathu ezitshiyeneyo ezigoqela ukuswela izithupha sezenelisile ukubhalisa ngemva kokungenela kwekomishini yamalungelo oluntu iZimbabwe Human Rights Commission. Kuvika uMavis Gama.
Lokhu kuza ngemva kokuba lezi zakhamizi iningi lazo kungasesebatsha ziye zayatshengisela emahofisini kamabhalane omkhulu kahulumende umnumzana Thobayi Wamdede kunsukwana esanda kwedlula. Abakhulumisane lalo msakazo endaweni yokubhalisela ukuvota eye-Hopelele Satellite Clinic baveze ukukhathazeka ngendlela abezekhi abasebenza ngayo, bethi bayaphuza ukusiza abantu abanye bagcine bekhalala. UNkosazana Lindani Mtasa oleminyaka engamashumi amabili lasithupha yokuzalwa ngomunye oye wayabhalisa ngemva kokungenela kwabe-ZHRC.
Ngaphongu kutata abantu nje kuyenza izinto ezingaqedakaliyo ama-favors. Abanye bayangenela abangene elayinini ngaphongu kungena nje ngoba abantu bangona ba-slow. Omunye wangona uphongu kuphuma ukuthi uyangaphi sabe singakwazi uphongu kuphuma uyihlalele phandle.
UNkosazana Mtasa uthi ngokwakuqala ukuphatheka kukhetho ethi okudanisayo yikuba kulabanye asebehamba besethusela abantu eHopelele ukuthi bayebhalisa lanxa engathandanga ukuba bethanga amagama.
Njengoba thina lapha nesihlala khona bathi ungekeli kwe-register bazasitshaya njani njani, so sibonge ukuthi wothi sihambe sizingenise esesayidi funa ngale sihlala khona eHopelele. Kumbe bayebefuna ukuthi thina sisabe bengakwazi ukuthi bayenzelani khona.
UNkosazana Khudzanaye Mkokho yisiphathamandla senhlanganiso ezimele yodwa ebona ngamalungelo oluntu endabeni zokhetho eye-Election Resource Center, ERC. Yena-ke labanye abenhlanganiso yakhe bahamba bebhodabhoda lapho ukubhalisela khona abantu ukuvota, bebona ukuba umsebenzi uqhutshwa kakuhle, uyasizwa na uZulu nxa ethe waya kizo. UNkosazana Mkokho uthi njenge-ERC bayalujabulela usizo olutholiswa uZulu weHopelele leSouthlea Park ngokungenela kwabe-ZHRC osesanelisa laye ukuyabhalisa ukuvota.
So for us it's a breakthrough that at least we have managed to advocate for some people bakakwanisa kuwana ma birth certificate and ma national
ID. Okusijabulisayo thina yikuba sanelise ukubamela laba bantu banelisa ukusithatha lezo ncwadi ezifunakalayo ukubalisa ezokuzalwa nezithuba. Thina sifuna umuntu wonke aphatheke kukhetho oluzayo. Abasakhulayo, abesifazane labakhubazekileyo banelise ukuphatheka kukhetho lapho selusenziwa.
Lumsakazo awusanelisanga ukukhulumisana leziphathamandla zezek ngoba zalile lapho zibuzwa ngale ndaba yokusebenza kwazo zimadolonzima. Iningi labahlala eSouthly Park leHopley kakhulu kungabantu abaswelayo, abanye kungabakhula bezintandane, baswela lezihlobo ezibasizayo ukuthi bathole lezi ncwadi ezivalisa ezokuzalwa kanye lezithupha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uthi akulalutho olungavimba ilizwe lakhe ukuthi lithuthuke ngemfanelo nxa abantu bakuleli lizwe bengadonsa ndawonye. Uthi njalo uhulumende wakhe uphakathi kokukhangela indlela zokuguqula imithetho ephathelane lokungena kwamanye amazwe eMelika. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
UTrump ukhulume amazwi la ngolwesibili ntambama eWashington DC edalele Congress lapho besethula khona umbiko wakhe wokuqakathekileyo we-State of the Union Address. Uthe abantu beMelika balakho ukwenza konke abakufisayo nxa besebenza ndawonye.
Over the last year, the world has seen what we always knew, that no people on earth are so fearless or daring or determined as Americans. If there is a mountain, we climb it.
Uphinde wakhuluma okuningi ngokwenzakala kweMelika esithi umnotho ututuka ngemfanelo. UTrump uzijaye isifuba ngokwehlisa umthelo wetax esithi lokhu kwenza ukuthi abantu bathole imali eningi okumangalisayo esala ezambeni zabo sebethathelwe umthelo lo.
We enacted the biggest tax cuts and reforms in American history.
Uthe amabhizimusi lawo sethuthuka ngemfanelo ngokwehliswa kumthelo wetax. Njengokukhangelelwe nguZulu, uTrump ubambe njalo udaba lwabantu bokuza, ikakhulu labo abakuhlelo olwethulwa nguhulumende wayengumongameli uMnumzana Barack Obama ule-Deferred Action for Childhood Arrivals. Lolu luhlelo lwabantwana ababuya labazali babo eMelika besesebancane abangelamaphepha okwamanje afunwa nguhulumende ukuthi bahlale elizweni leli. UTrump uthi kumele ibandla lama-Republicans lama-Democrats basebenze ndawonye ukwenzela ukuthi kulungiswe udaba lolu. Uthi ziningi inhlelo okumele zilungiswe ezinjengokuphetha uhlelo lwe-diversity lottery visa.
Time to begin moving toward a merit-based immigration system. One that admits people who are skilled, who want to work, who will contribute to our society.
Abakubandla lama-Democrats abajabulanga ngokwethulwe nguTrump besithi uTrump wenze santando njalo ukhuluma ize.
We see an economy that makes stocks soar, investor portfolios bulge, and corporate profits climb, but fails to give workers their fair share of the reward. A government that struggles to keep itself open.
Ukuze sizwe okuningi okwenzakale eCongress njalo lokuthi abantu bakubona njani okwethulwe nguDonald Trump, sixoxe lomnumzana Vukani Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, Texas.
Umongameli lapha usitshengisa ukuthi endabeni ye-immigration yokubuya lapha e-America, yokuhlala lapha e-America, ukuthi hatshi kasikhangeleni inside sigcinane thina.
Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguGibbs Dube.
Ukuhlaziya amazwi kamongameli Trump ikakhulu ngokuza kwaba kwamanye amazwe eMelika, sixhume isizalwane saseZimbabwe esihlala eDallas, Texas, khonapha eMelika, umnumzana Thabang Nare.
I-speech sikababa uTrump sibe lokukhangelela kakhulu indaba ze-immigration njengokusitho. Bakhangela leyo kuthiwa yi-Dreamers Act ekhangela ikakhulu laba ababuya bebancane abavele eMexico lakwezinye indawo ze-Latin America. Yakhuluma la nge-visa lottery leyoyitshoyo. Abantu abaningi e-Africa, Asia, umhlaba wonke jikelele kade besiba lethuba lokuthi bebe lenhlanhla enkulu yokuthi bengene kwele America nge-visa lottery, okungani yikubheja umuntu engene nje. Indaba enzima yena leyo, kodwa sikunanzelelayo ukuba ngendaba zama-refugee lokuthi laba akade behamba be-visa kwezinye indawo, uTrump uthe yizo izizathu ezenza ukuthi kwesule i-visa lottery. Ngoba omunye owabuya ngibona lapha wayengene ngaleyo lottery. Kade kuyinto enhle ekade khona e-America, asazi ukuthi uzayenelisa ukuthi ama-Democrats bevumelane ngakho konke lokhu. Ngoba sibonile ukuthi balembono ehlukeneyo ngokuthi indaba ye-immigration iphathwe kanjani.
Usole njalo isivumelwano sokuthengiselana phakathi kwamanye amazwe ase-Afrika le-Melika, isivumelwano se-AGOA. Esithi amazwe la nxa ethengisa impahla eMelika kabhadali mthelo, kodwa iMelika yona nxa ithengisa izinto eAfrika kumele ibhadale umthelo. Uthi lokho kumele kume lakho, ungathini ngalawo mazwe?
Yes, siyazi ukuthi amazwe anjengabo Ethiopia kade ethumeza impahla zokugqoka labo Kenya ukuthi zithengiswe lapha e-America. Ziyathenga kakhulu impahla, abantu baningi, kwenze imnotho yabo yathuthuka. So yibudlelwano obuhle lobo. Kodwa njengoba sibona ukuthi ubaba uTrump yena ukhanya ezimisele ephakamisa indaba yokuthi imisebenzi kwele America kumele iphenduke, kungabi imisebenzi kuphela ekwamanye amazwe, ukuthi i-Africa layo isisizwa ubuhlungu lwesinqumo sakhe sokuthi imisebenzi kayiphenduke e-America.
Umnumzana Thabang Nare isizalwane saseZimbabwe esihlala eDallas, Texas, khonapha eMelika. Live Talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zaseZimbabwe sesihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum sikhangela imizamo enziwa ngumongameli Donald Trump eyokwenqabela ukuza kwaba kwamanye amazwe eMelika. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iningi labantu bokuza eMelika, ikakhulu abavela emazweni akhuluma ulimi lwe-Spanish, abangakabi lengwalo esemthethweni zokuhlala kuleli lizwe, bathi sebehlalele evalweni lokuxotshwa phansi kombuso kamongameli Trump ngoba bemiswa mahlayana emigwaqweni bebuzwa ukuthi bakuleli lizwe okusemthethweni na. Isikolo sabenkonzo yamakatolika eseVatican City kasisekeli ukudonselana osekuqhamuke kuleli bandla kwele China. Amakatolika kwele China asedabukene phakathi abangamacele amabili, elinye lisekelwa nguhulumende wakulelo lizwe kuthi elinye ngeliphambana lokufunwa inhlanganiso yabafundisi abasekelwa nguhulumende. Ukutshengisela kwamakhosi lamakhosikazi ezisebenzi zenkampani yamalahle iWange Colliery esezile minyaka edlula emihlanu zingaholi kungene kulanga lesithathu namuhla. Ukutshengisela lokhu kuvunyelwe libutho njalo abantwana bezisebenzi lezi labo baphathekile kikho, kubika u-Anastasia Ndlovu.
imuli ezedlula amakhulu amahlanu ezitshengiselayo ewange Colliery Company Limited zibike ukuba sebeneminyaka phose edlula emihlanu bengaholiswa kodwa amalahle ayathengwa malanga onke njalo amapolisa ebebalandulele ukutshengisela baze baphiwa imvumo libutho. Izisebenzi zewange ziphila nzima abaholi kodwa basebenza gadalala osekubangele ukuba imuli zabo zingenele ukuze bengahlukuluzwa ngabaqhathi kulandela ukutshengisela njalo abasaphatheki ngesiphatho sikamqhathi. Unkosikazi Thobekile Shoko oleminyaka eyi-29 olomkakhe osebenza e-Opencast uthi kuyafana lokuthi umkakhe akasebenzi ethi babuhlungu omkabo abaholi balabantwana njalo bazibona bengela kusasa.
Thethwe ngubaba osebenza e-Colliery. Today we are on day 3 on the demonstrations of amadoda ethu. We are in pain. Sebuhlungwini obubuhlungu kakhulu. Umkethu sibele 5 years they are not being paid. And we are not even given anything. And we have kids who go to school. We are a young growing generation. We don't even have a future. Asiwazi ukuthi siqalela ngathi siye ngathi because asilakho esilapho because of our husbands. We know that our company is the major company of Zimbabwe.
Owayesebenza ewange Colliery Company Limited osewachiya umsebenzi uFarai Ngwenya owachiya umsebenzi ngomnyaka ka-2012 uthi lokho wachiya umsebenzi kakaze aphiwe imali bahlala bethenjiswa njalo sebetholiswe incwadi zokuthi baphume ezindlini zenkampani labantwana abasafundi.
Ngoku ERP ngaphuma ngo 2012. From 2012 to till today sengile 5 years lama months. Ngo 8 June yabengkwanisa 6 years. Anganikwa even cent. Bapho ngokuthi kuthiwa buyanindizo sika ma 200 at times asiphiwa even cent. Asizakwazi ukuthi thina vele owenza senze njani. Imali zethu sezile lokhu ze inflation sizilokhu sile. So ukuthi senze njani thina sisakwazi. Sesireceiver ama letters ezindlini ukuthi siphume ezindlini. Sizokuya ngaphi thina singelalutho asilani. Abantwana besikolo abasafundi bahlezi ezindlini. Thina asilamali yokuthi sihambe siyokwakha.
Omunye njalo owathiya umsebenzi unkosikazi Dorin Chuma uthi abantu bazikhethela ukuthiya umsebenzi ngoba bekungasasizi yikho bekhethe ukuthiya ngoba babethenjisiwe ukuphiwa imali zokuthiya umsebenzi.
Imali siluzivala. Sifuna ukusibona bona i-management sina singabayanga. Because we won't be able to build anything, even to do anything with the money. Ngoba ndibona babambile imali zabo mkayo awobaba bethu. Sebebambile. Ethi kufuna ukuthi siphume la sifuna 10,000 for each person. Even if 15% yana lena yasalayo from 23. Obaba bethu babuya bezo report ezizini. Ah kule 23. Ah kule how many? 15 is 7. Leyana yakinywa ibuyini 16,000. Yikho sikufunayo. I 16% leyana. Yikho sikufunayo thina ukuthi kathethi sihlezi sinje.
Ethi incwadi zokubaxotsha ezindlini seziyinqwaba ezindlini njalo inkokheli ezikhona aziphume ngoba sebehlulekile ukusebenza labantu.
Bithi nyanga. Sabasebenzela kukuhle nje. Nabo kumele besike kungokwethu siye yakha. Sihambe kuhle sivalelisane kuhle. Kanti yona vele i-management enjani ezafuna ukubona ufomeni owayesebenzela i-big company. Ehlale emathokothokweni engenandi bembambele idlule imali yakhe bona umakhore bahlezi ngale ecompany lodge kathesi ungabakhangela izitrathi ukuthi sezinjani sezinjani izitrathi thina lokhu esiwonda imali babambile khona ngale i-interest yebakhona yini i-scheme of arrangement yayenziwe ekoti ekoti bathi sebeyenzile okwe-scheme of arrangement kathesi abasasiniki njani imali.
Ababe yizisebenzi zewanki Colliery Company sebetholiswe incwadi zokuthi baphume ezindlini zenkampani kodwa bona bathi abasoke baphume ezindlini mpaka baze batholiswe imali zabo kulandela isinqumo se-High Court ukuthi batholiswe imali zabo. Ngomnyaka odlule izisebenzi zewange Colliery Company Limited bake baholiswa impuphu lezitina inkampani isithi ayilamali kodwa izikhulu zenkampani zihleli kamnandi. Bekungela odobha incingo kumahofisi onke ewange Colliery Company umsakazo waze waya emoyeni. Abatshengiselayo bathi bazatshengisela konke kuze kulunge. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umphathi ntambo obona ngokuhamba kwezimota umnumzana Joram Gumbo namuhla ulaye iziphathamandla zogatsha lwe-VID ukuthi zixotshe zonke izisebenzi ezingethembekanga ezibikwa zifeyilisa abantu abadinga isithupha zokutshayela izimota ngabomo nxa bengazifumbathisanga. Ekhuluma leziphathamandla lezi eHarare, uGumbo uswele kakhulu umkhuba wenkohlakalo wona athi ugxilile emahofisini ogatsha lwe-VID elizweni lonke jikelele. Wengeze wathi ezinye ingozi zomgwaqo zibangelwa ngabatshayeli abayabe bethole amalayisensi ngokufumbathisa iziphathamandla ze-VID bona bengakwazi ukutshayela. Ngakho uthi uGumbo uxwayise izicukuthwane zalolu gatsha ukuthi ziqede ungethembeki lokhu ngokuxotsha zonke izigilamkhuba. Zingehluleka uthe uzaxotsha zona umsebenzi. Sixoxe lomeli weBinga North edalele ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Spanda.
Nimnumzana Gumbo ngomunye wabalako wakuhulumende ngale esikhuluma ngayo abakhuluma kuhle ngalokho okufuze kwenzakale. Kodwa singalibali phela ukuthi akula malanga amangaki umhlonitshwa uGumbo ebisele ama-managers aweyinye inhlanganiso ephansi kweministry yakhe abezinara akade bebothiwe benamacala akade kufuze ukuthi bebangenisa bemadali. Izinara ephansi kwakhe umnumzana uGumbo ehambe yawithdrawa amakhesi sizona la singakwazi ke ukuthi kukhona ku-VID okungekhoyo kuzinara okwayenza ukuthi ezinara ikhesi yewithdrawa yikuyini engikubonayo nje yikukhuluma mhlawumbe ekhuluma kanjalo uminista laye ufuna ukuthi ekhontrole kuhle leyo nhlanganiso ukwenzela ukuthi phela laye nxa kuyikuthi kumele ayithole okutholakalayo anginaqiniso ukuthi khona sizabona ozaxotshwa ngaphandle kokubana nxa kuyikuthi uGumbo sokunezihlobo labangane sokufuza ezingene e-VID.
Ukhona ukungethembeki baba Spanda kugatsha lwe-VID ekuphiweni kwabantu ama-license, ama-driver's license. Ungathi kubhahe kanganani?
Kubhahile. Akula lapho esingathi khona kukho ugcwele ilizwe lonke. Ngabe sibesibi kuyanelisa umnumzana uGumbo ukuthi eyilise besiyabambana izandla naye sisebenza sindawonye ukuthi nakuphele lokho kungathembakali okwenzakalayo.
Umnumzana Prince Dubeko Spanda, ngumeli weBinga North edalele ePhalamende. Vanamike ehlabela kamnandi lapho egqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, silomgcini sihlalo omutsha. Ngumahluli wedale le-High Court uJustice Priscilla Chigumba. Kwanele okwalamhlanje olivalelisayo. Ngontunga milinko mo, lingaika channel ya landela uhlelo lwe Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.